sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ziku 22 kuMpandula 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iKhansili yakoBulawayo ithi sicubungule okuningi okuhluphayo kuleli dolobho okugoqela ukusilela kwamanzi, ukungahlanzeki kwezinye indawo zaleli dolobho, nendlela okuphathwa ngayo izikolo zikamunicipality lo.
Izikolo zeKhansili zihlalele emuva kakhulu kwezentuthuko ngoba iKhansili lokhu isifuna ukuba nesandla esinzima, kanti izikolo zikahulumende abazali babumba amakomiti lokuthi ama-ADC.
Kwezokholo sicubungula ukuphathelane lemichado.
Kulaba abangachadi kuqakathekile ukuthi uzwisise ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi uthathwe ngubani, uthathwe ngumuntu onjani, ngoba lowo muntu liyahlala lize lehlukaniswe yikufa. Ngakho kumele ube kwazi ukuthi lo muntu liyahambelana.
Kwezemidlalo lamuhla, uEzra Chisa Sibanda uxoxa lomdlali wenguqu owake waba lodumo edlalela iqembu leBhoso uNesai Moyo.
Ngathi kahle laqala kwama-colleagues ethu uRoy loMadi inda yoba classuthi super and then la sethatha uma supporters abi balikhulisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo umsakazo. Ikhansili yakoBulawayo ithi sicubungule okuningi okuhluphayo kulelo dolobho emhlanganweni osanda ukuqhutshwa owe-full council meeting okugoqela uhlupho lokusilela kwamanzi, ukungahlanzeki kwezinye indawo zalelo dolobho, lendlela izikolo zekhansili eziphathwa ngayo, njalo yathatha izinqumo ezingaphathisa kulokho. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo esiqhubela umsekeli kameya walelo dolobho, uMnumzana Edwin Dlomo.
Okokuqala okwaphumayo yikuthi sakhumbuza izakhamizi ukuthi akulamanzi edolobheni lakoBulawayo. Yikhwela la manzi-ke amancane akhona siwasebenziseni ngokunanzelela okukhulu kahle. Sasesikhuluma ngokuhlanzeka kwedolobho enforcement ukuthi kumele idolobho lihlanzeke, kumele njalo njengekhansili sibophe abantu bemshikashika lapha laba abathova endaweni abangavunyelwayo ukuthi bathove kizo, ikakhulu ku-6th Avenue laphana. Savumelana-ke ukuthi kumele kube ne-enforcement enkulu babothe laba bantu. Ngathi-ke ngokunye kwezinto esakhuluma ngazo saphinde sakhuluma nangama-policies ukuthi kulama-policies osakumele atshintshe, ikakhulu ipolisi ephathelane lezikolo zekhansili. Izikolo zekhansili zananzelela ukuthi zihlalele emuva kakhulu kwezentuthuko ngoba ikhansili lokhu sifuna ukuba nesandla esinzima esikhulu phezu kwezikolo lezi, kanti izikolo zikahulumende kulo mthetho othi abazali babumba ama-committees okuthiwa ama-ADC. Lawa ma-committees kwese kusuka yiwo ahlala phansi nobukhokheli besikolo i-administration, barani isikolo bavumelane labazali ukuthi kambe ukuze kumbe sithenge ibhasi kumbe ukuze sakhe i-ECD block kumbe ukuze sifake i-general kumele sisebenze njani. Basebenzisane-ke kwizakhamizi-ke abazali kunye-ke i-administration kolo ke kodwa kukhokhela-ke abazali ababekhethiwe okubiza kuthiwa yi-SDC committee. So izinto nje esakhuluma ngazo-ke kumhlangano odlulileyo okaseptemba sisekhanseleni.
Lapho kudaba lwamanzi lakhuluma langesisombululo yini ukuthi kuyini elizakwenza njengekhansili ukuthi liqede lolu hlupho?
Isombululo saphuma okokuqala sakhuluma ngokuthandaza yoyifoda enkulu yenaleyo ukuthi sithandaze uNkulunkulu sicele bakithi lonyaka ezulwini. Okwesibili sasesikhuluma ngokuthi kumele sibe nalokho okuthiwa ngesilungu ama-short term measures esingalungisisa ngawo ukuthi amanzi nala amancane agcinakale, okuhlanganisela ukuthi-ke ama-leaks ethu avalwe kusukela khonahale emadamu kusuya kuma-pumping stations ukuze kuzofika ezindlini zabahlali bedolobho lakoBulawayo. So sacela-ke ngokunjalo-ke imali-ke kuminister of finance imali ngayo 14 million ehlanganisela ukuthi senze zona lezo zinto, ikanti sincedise pumping capacity. Ngiyananzelela ukuthi damu lensiza lelimthalezi yahana phala amanzi anyana angasincedisa kuze kufike isikhathi sokuthi kube yi-next rain season. So sakhuluma ngakho lakho ukuthi kumele ke sibe le dual pumping system ezenza ukuthi amanzi siwa pumpe nje aphume ngobuningi izakhamizi zeseekhethi. Kanti imi-dam tam sakhuluma ukuthi sizancedisana lenhlanganiso ezimeleyo efuna ukuthi yakhe idamu elitsha ukuthi ayi-glasslock dam bangaliyakha-ke bevumelana nezingaba lezingwa kutho ukuthi-ke lathi nje idolobho sesizama nawo ama-chansi zokuthi sitholela amanzi sisazothi le-seventy sosi yamanzi. Ikanti okunye sakhuluma ngakho ukuthi uhulumende afake i-security enyamandlovu akhwifa indawo liyana ilindwe wabantu babandalayiza kakhulu khona ngale okugcina senza ukuthi sithole amazi amalutshwane njengedolobho. Ikanti sakhuluma njalo ukuthi si-explore sikhangele njalo amanye ama-aquifa abantu bakhuluma ngenkulumani khetha aquifa bakhuluma ngenye esematoko bakhuluma nje ngama-aquifa amaningi ngenye indlela la efuna ukuthi si-explore ngayo. Okunye njalo sakukhulumayo ukuthi kunenhlanganiso okuthiwa i-vay e-Netherlands inhlanganiso leyo ifuna ukuthi incedise idolobho endaweni zamanzi. Yikho-ke yaproposa ukuthi i-department yamanzi ibe yodwa wenzela ukuthi wenelise ukuthi basincedise lathi sebebona ukuthi phela kasigerimenti kasidayivethi imali yamanzi sifake kumbe kulungiseni umgwaqo. Yikho wasekuphume imbiko-ke ngasiyo kuzakhamizi zakobulawayo ukuthi idolobho selifuna uku-privatize amanzi kumbe ukuthi amanzi abanje ngenhlanganiso ezizimeleyo ezingayisizo ze-council. Yikho-ke kwathiwasisifake emhlanganeni ukuthi hatshi yabona into enjengayonaleyo sikhona sizakhulumisana ukuthi nxase sithi-ke ibiyodwa i-department yamanzi sitshoni kodwa eqinisweni kakutho ukuthi iza-privatiza kakutho ukuthi abantu bazabe sebethenga amanzi edula mbokuzaba njani esifisele ukuthi kayiseparate iphume kwi-department ye-engineering ehlali yo-DND works department yona ibe yodekinga yamanzi. So ezizinto nje ezakhulunywayo lomhlangano we-council wawukhona.
Lowo ngumnumzana Edwin Dlovu, umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo, esixoxelaye ekhona le ukobulawayo. Luyalandela uhlelo lwabasakhulayo.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa lomnumzana Chris Godfrey owaziwa ngokuthi Chris G ophathisa abahlala ezitaladeni labanye kobulawayo esebenza le nhlanganiso ye-Helping the Homeless.
Into yokuqala engayitsho yikuthi into le siyiqalisa asiqalanga ngengqondo yokuthi hayi sifuna ukuba registered sibe recognized or something. Saqala nje yazi nxa uyenza into ukuzikhulula nje ukuthi yazi into esegazini lakho uyenze ukuthi uzikhulule nxa ubona ukuthi kona ngingakhwanisa ukuthi ngincedise umuntu ungayekelelana ukumncedisa. So yikho nje ukuthi vele besiziphusha ukuthi nxa udlula sobona ukuthi umuntu ubhizi ukudobha inyama ewele phansi uthi uze ihliziyo yakho vele ithaya sibili ukuthi eshi ngabe vele bengikhwanisa ukuthi ngincedise umuntu lo. So saqala nje no but singamelele ukuthi sibe lama-millions even idola nalelo esilalo singakwazi ukuthi sincedise omunye umuntu incedakale ngalo. So ngokukhula ngoba siqala le templates ngelanga kodwa kathesi sesingafika ku-100. So sasibona ukuthi ngokukhula lokho esesikwenzayo I think kungabe kuyinto enhle ukuthi sibe registered.
Abantu eliza kuba lisebenza labo ngabantu abanjani njalo kulethuba na elabanye abangafuna ukuthi babambane lani baphathisane lani?
Hayi wonke umuntu thina sisebenza ngawo wonke umuntu wonke umuntu omude omfitshane hayi wonke umuntu uyafanana wonke olesifiso sokuncedisa sokuthi efake laye isandla hayi engakhululeka ukuthi ebuye ezosijoyina engakhululeka even noma ukhathana noma usemazweni ufuna ukukontributa hayi siyayamukela isifiso sedikuthi sibone nje abantu bencedakala.
Yiziphi ezinye izinto eziza kuba zisenziwa yilinhlanganiso ekuphathiseni
uZulu.
Kule ndaba counseling center, counseling center it's becoming urgent day by day because sesanenza ukuthi kona abantu abaningi sebenza labo they are so much vulnerable and you know traumatized, some of them because of the environment that they are exposed to. It's very toxic and it's not healthy. So let's fish ukuthi singathola khona indawo esingakwazi ukusibe sikondakta ama counseling sessions ngoba njengamanje silomnye umntwana kade ehlala estreetini esazamncedisa wathi yena akasafuna ukuhlala khona estreetini samdingela lapho ukuhlala khona sehlala somewhere. Samnike imali esitati waqalisa ibhizinisi yakhe esuyasebenzela kodwa inkinga sesele layo uthi yena akasafuni ukubhema ugwayi. So siyaba limited sometimes ukuthi sithole nje isikhathi lethuba lechance lespace yakhona ukuthi sibe simnikeza ama-episodes simnikeza ama-counseling yakhe ukuthi encedakale ukuthi engatshiya njani ukubhema. Ngoba ukuthi simi-invite lapho esebenzela khona sometimes the environment yangkhona iyababhizi kumbe iyaba too exposed ukuthi liyagcina lingasikwanisa ukuthi libe lama-private conversations nje umuntu la ekwanisa ukuthi ekhulume ekhululekile ekwazi ukuthi akulo omunye umuntu omjajayo ekwanisa ukuncedakala. So it's another thing that is within the pipe esisebenza that we're actually working towards. Then kule ndaba yokuthi sebafundise imisebenzi yezandla ngoba kathesi these guys they cannot get jobs because of their status. Nxa umuntu yena esithi uhlala ebridgini azomuntu uthi emqhathe sometimes uyadonda ukuthi ah umuntu lo you know abanye baba saba abanye banjani njani umunye yathi ah ingcenye uzatshontsha izinto zami ebaleke. It's another issue that is critical abafuna ukuncediswa ngayo indaba naleyo. Nxa singakwazi sifikelela ama programs ezizabafundisa ama skills bibe labo ebelolwazi ukuthi bengazisebenza njani bekwansi ukuphila I think kuzobanceda. Then kule ndaba awareness I think kule ndaba yemkhuhlane etshiyeneyo abantu laba because they have no access ama TV, ama radio, ama social platforms like internet. Some information bayasalela ngoba abala access to all those things. Kule mkhuhlane eminingi, kule izinto eziningi ezenzakalayo phandle lapha. Sometimes baya bengakwazi ukuthi kwenzakalani, baya bengakwazi ukuthi kuhamba njani. Ngiyakhumbula ngezikhathi ze COVID, babona nje sebechotshwe town ukuthi kuhamba njani. Sebenza ukuthi akwata kule corona, akwata kule corona. But labo ukuthi bebe bezwisisa ukuthi kuhamba njani. Abantu bafa. This thing is killing people bebengelako because abala ma TV abala ma radio.
Kusigaba sabatsha namhla besixoxa lomnumzana Chris Godfrey ophathisa abahlala ezitaladeni kobulawayo esebenza nenhlanganiso ye Helping the Homeless. Nxa lifuna ukuxhumana laye lingamthinta kunombolo yesithi +26377275271. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo uJabo Kancube.
Siyabonga Taboka ngesizwe ezamasiko.
Sigcina amasiko wena
masiko wena
owenze
usenziwe manje
sigcina amasiko wena
sinjani izirwanda balo umthembo Stembayo ogives dube ngikuhlelo ezamasiko lamhla ke ngixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya ngekuqhatheka kwezinduna ezizweni sikamthwakazi baba Ngwenya sawumukela ukuhlelo baba
ngibingelele baba Dube ngiphinde ngibingelele nakubalaleli nakubasakazi bonke nje.
Ye akusitele ke sizwa kuthiwa ke kulomcimbi ozabo khona wenduna ugampu abantu baningibona ngizani bangabe bemazi ugampu ukuthi mbani akutsho ngamabishani khona
kunjalo baba Dube sikhangelele ukuthi lenyanga esiyakuyo mhla ka 4 sizabe silaphayana endaweni ebizwa kuthiwa kogampu ilaphayana emngceleni weplanti netholotsho okulomfula nje abathi umanza mnyama baye baye kwethu bethu ngunada kule ndawo ke lapho elamanxiwa lapho kwakwakhele khona induna ugampu sitole nengenye yezinduna eyaziwayo ukuthi yazalelwe endleleni nxa inkosi uMzilikazi yayibaleke kumbe ngithi yayifudukele kwaZulu yaba ngenye induna eyazalelwa endleleni laphayana engathi kuse-Northwest eMkhwahla ngonyaka ka-1832. Uzokhumbula ukuthi induna uGampu ishiyane nenkosi uMakhokolondo uLobhengula ingqungulo emadola abomvu nokuguqa engazendla wafowabo ngeminyaka emibili. Bakhula ke bebonke uhanjwa nje usuka khona le kuzobe efika laphana ebudlanondo basengabafana bayakhula kwaze kwaba yisikhathi lapha athatha khona izintambo zokuduna obabuvele ukuyise uMaqheke ongomunye owaba liqhawe ngempela elasuka lenkosi umzilikazi esizochana bawo becishe belingana ngokomnyaka yokuzalwa. Nxa sebefika laphayana misa owasalaya laphana ngukhokho wakhe umagogo onguye ozala umaqhekeni. Umaqhekeni wafika ngapha kwelasekuhle noto.
Yes, singathi khonapho ngwenya, nxa sikhangela khonapho ngwenya singathi kuqatheke kangakanani ukuthi kube lo mcimbi wonalo.
Kuqakatheke kakhulu njengoba bengisalanda iqhaza elabanjwa kume ngithi igalelo elafakwa izinduna zakithi ekutheni kwakhiwa isizwe sakithi namhlanje njengoba siyisizwe esikhulu kangaka. Kungoba inkosi uMzilikazi engahambi yodwa ehamba namadoda abonisayo ngoba uMaqhekeni laba yibo abathi no inkosi uMzilikazi silawe bebamzanelele lamadoda afana nabomkhabakhaba Mkhwanazi nabodambisa amahubo mafu bathi sinawe sizofa lapho ofa khona. Nangempela iphupho labona lapho iphupho lenkosi laphumeleliswa ukuthi wayena amadoda afana nabo nayinto nogaba qobolwayo. Yikho-ke namhlanje-ke siyala phana esikhubuzweni ukuthi kuyekhunjuzwa abantu ukuthi singakhozwa ukuthi esizweni sakithi kwakunenduna eyayinkulu kakhulu uyiyona eyaba nesandla ekutheni kwakho isizwe sakithi namhlanje. Njengoba uzokhumbula ukuthi igaba okwakuyibutho elaliholwa induna ugambu lamaxhiba amaningi ayingaphasi kwalo. Kwakunamabutho amaningi kakhulu esingaba lomabhudwana onyama endlovu ukubala nje ukuthanda emaningi ngaphasi kwegabha laphana. So yikho-ke okwenzakalayo ukuthi nxa sisiyakhumbula induna ugabha suke singakhumbula umntu omncane usekhumbula umuntu omkhulu owaba yingxenye okwakhulu kwesizwe sakithi.
Hayi, siyamuzwa ubaba lapha-ke uNgwenya bebuya lazo sibili kodwa isikhathi iswe sisingasavumiyo ukuthi sibe silani khonapho kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lithemba lokuthi lizasilandela futhi kuhlelo oluzayo ngeviki ezayo. Ngolivalise emoyeni ngumthombo othembayo uKips Dube lilale. Ulwangwenya, siyabonga ungadinwa kusasa baba.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi useNispanda.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyathemba libe leviki enhle. Ngizafuna namhlanje sikhangele udaba oluqakathekileyo udaba lomtshado. Ngibala kuGenesis chapter 2. Asikhangeleni iverse ka-21. Inkosi uNkulunkulu yamehlisela umuntu ubuthongo obukhulu walala. Yasikhupha olunye lwezibhambo zakhe yavala indawo ngenyama. Ubambo inkosi uNkulunkulu eyayilukhuphile emuntwini yeza ngalo owesifazana yamusa kumuntu. Umuntu wasesithi, lo uselithambo lamathambo ami lenyama yenyama yami. Uzakubizwa ngokuthi ngowesifazana ngoba ekhutshwe endodeni. Okokuqala phansi siyananzelela ukuthi ukuhlanganiswa komuntu wesilisa lowesifazana esingathi kugcina kusiba ngumtshato kudala imuli kwaqalisa kuye uNkulunkulu. Nguye wanika u-Adamu umkakhe, waletha u-Eve wamletha ku-Adamu. Khona kuqakathekile ukuthi sikubambe. Njalo siyananzelela ukuthi u-Adamu wakwamukela ukuthi hhayi, lo ulethwe nguThixo kimi. Ngakho-ke bemfuna sibe le micijo ethize okumele siyinanzelele nxa sikhuluma ngomtshato. Okokuqala engifuna ukuthi sikunanzelele njalo sikudwebe phansi yikuba umtshato wawusengqondweni kaNkulunkulu, njalo umtshato waqaliswa nguNkulunkulu, awuqaliswanga ngumuntu. Ngakho-ke kumele ukuthi nxa sikhuluma ngomtshato ngokuthathana kwabantu siyekhangela ukuthi kanti lo owaqalisa linto wavela wakubeka njani. Ngakho-ke siyananzelela ukuthi uNkulunkulu wakuletha ukuba umuntu wesilisa lowesifazana bahlale bebonke. Kuthiwa wasesithena ngenxa yakhonoku umuntu wesilisa uzakutshiya imuli yakhe ukwenzela ukuthi bebe nyama inye lomkakhe. So kokuqala sinanzela ukuthi kwakusengqondweni kaNkulunkulu, nguye wakuqalisayo. So singathi-ke vele wona umtshato into eyabekwa nguNkulunkulu. Okwesibili siyananzelela ukuthi lo owesifazane walethwa nguNkulunkulu ezomnika umkakhe. Ngakho-ke kulaba abangatshati ngiyalikhuthaza ukuba
kuqakathekile ukuthi uzwisise ukuthi uNkulunkulu ufuna uthathwe ngubani, uthathwe ngumuntu onjani. Konke khona okumele kube izinto uNkulunkulu awucebisa ngazo, ngoba lowo muntu liyahlala kuze lize lehlukaniswe ikufa. Ngakho-ke kumele ube kwazi ukuthi lo muntu liyahambelana uThixo uthini ngalo muntu, ngoba uNkulunkulu ngiyekwazi isiphetho sento. So uyakutshengisa, uyakuvezela ukuthi umuntu ongakuthatha ngumuntu onjani. So abantu abaningi siyafuna ukuzidingela thina, sikhangele ukuthi lo muntu le mali kumbe lo muntu njani, sikhangela ngamehlo enyama. Ngakho-ke kumele ukuthi nxa sikhumbula ngomtshato sikhangele ngamehlo langelihlo likamoya elivela emnqondweni kaNkulunkulu, ukuthi kambe uThixo ufuna wena uthathwe ngumuntu onjani kumbe wena uthathe umuntu onjani. Njalo kuyamele kube yinto eba ingxenye yomthandazo wakho ukuba ukuthandazele lokho. Kulaba sebethathene kuyadingakala ukuthi akhonto ukuthi hayi ingxenye lowa usuyuNkulunkulu adi ngumthathe. Kumele ukuthi uthandazele ukuba uNkulunkulu aqinise umtshato wakho, atshintshe izinto oyabufunda zitshintshwe emtshatweni wakho. Nxa kulokunye ongakuthandiyo, kulokuthi libe lisilwa lidlephana, hambani esikhathini somthandazo. UNkulunkulu ngicela utshintshe unkosikazi wami lapha, kumbe uNkulunkulu ngicela utshintshe umkami lapha lalaphana. Kube yi-prayer item, kube ngumthandazo ukuthi uNkulunkulu mfunkile umuntu abe yindlela ovele wena ufisa ukuthi abe yiyo yimi. Nxa sihlezi sisonke sidala imuli siba labantwana. Baba, ngegama likaJesu sithandazela bonke abalaleleyo abatshatileyo kumbe abafisa ukutshata. Kunemtshato baba emihle, kunemtshato eyinye engabi phakathi kobunzima. Ngiyathandaza ukuba wena Nkulunkulu wami uzokusiza abantu bakho bakhulumisane, bathandaze beqe lesi sigaba sobunzima. Ngiyathandaza ngegama likaJesu, amen.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi uSenispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga Ntungameli. Soku isikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Mina ngingomunye wabalimi esikucela ukuthi nxa sifaka amabele ethu bakithi, imali yethu kasiyiphiwe masinya ukuba sidla khonapho lapho esisebenza khona. Ngapha emakhaya akula nto esiyitholayo, nxa sokuthiwa kuyaholisa ukudla kwe-social welfare, ngabasibali bathi siyalima, sithi sesifake imali ngale singasaphiwa mali futhi silambe kodwa singabalimi. Cela ukuthi nje nxa sifaka amabele ethu 21 days lesibhadale, ngoba amabele sabe sesiwafakile asimelanga silambe sisebenza sinje silambe sisebenza.
Sikhuza imihlolo lapha kojimila lapha kungena abantu be-water bangenela abantu abalobojojo babo bayabacharja bathi bagebho imigodi leyo kungekho emthethweni. Kambe isihluku banzi esenziwa yigovernment ebantwini, abantu ngapha bayalamba, inkomo ziyafa, kakula manzi, akula mgodi ugovernment eyigebhela abantu. Kodwa hambe engenela abantu enika amarisithi ukuthi abagebhe imigodi okungekho emthethweni. Asilankanisi khona, asilankani siphelelwe ukudla kasilakho, kodwa ugovernment uhambe isharja abantu kwazange egebhelela abantu le mgodi. Cela bakithi lokuzeni i-audio leli ke lifake sizwe ukuthi wena umhlaba vele uthini ngohluko olwenziwa yihulumende ebantwini.
Selibonani, selibonani lonke nje. Isikhambisile wona la amazwi ethu esiwacelayo thina abanye abazali sigugura wonde ukuthi singogangeni singolahliwe nento besoze futhi siyihlalele phansi sebe silokhu sikhuluma kuphela wazi wazasethini, ngoba vabe besihlala khona kusemlageni egangeni. Sala sizwe nje sizwe kukhulunywa kuthiwa yeye kulapha lalapha, la besihlala khona vele aze sizwelutaze sibuye eludweni nasihlala etsholo tshokucuneni kusemlageni egangeni. Abahlali bendawo abahlezi yokuphela abakhangelwe lenhlupho zabo.
Linjani mazimbabheni, linjani basakazi bethu be-Studio 7. Hayi, ukuhlupheka kuphela abantu bakithi, ukuhlupheka. Intuthuko kwakuthiwa izadivasha ngesikhathi sekhethweni, kodwa esikubona ukuthi ivasha yi ukuhlupheka. Abafowethu special amazweni angomakhelwana bethu bathwele nzima, bathwele nzima, bayabotshwa ama-roadblock. Kunzima. So asizameni ukuthi silungiseni ilizwe lethu, asilo lizwe elobuyanga ilizwe elinothileyo kodwa iZANU-PF hayi yehlulekile bakithi. Le CCC akimeceleni layo kidedela abanye labo ke besebenze bebona ukuthi bahluleka beseyanga. Ikhona izaphu eyaziwa ngamazwe esadaki ongathi noma iwinile kungabi lakho konke lo msindo lokhona. Ake sizame ukuthi sisupporten sibonge ukuthi kona angeke silethele ukumehluko yini. Okhulumayo ngoWashington Ncube eTholoju.
Asivukeni bathwakazi abahle kuwonke amagumba amanomhlaba la kulomthwakazi khona. Sithi phambili ngomthwakazi emuva kasi sokuseduze la siyakhona. Okhulumayo lichakwane elikhulu eplump asibonge
kulezano kulamashona kulento ezimbili ezehlukeneyo. So ma wena ungumuntu ungaqalisa ukulwa ngomhlobo ulwa nomhlobo ovele kwesisikhathi umuntu lo ngumhlobo lo ongazange angena khonapho. Wena usithi njengoba ekhuluma ulimi lololo userong sezinto zePalestina leIsrael hayi khona thina lapha asili into zamaJuda namaPalestina. Silwa into yokuthi singabantu abamnyama sonke and ayiproblem ekhona kule part okuthiwa yizanu kube nama-opposition. Alwa nani le zanu not amashona. Yikho nje ukungihlupha kakhulu khona lokuthi kade abantu saphuma kulayini siyanga. Thank you.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo. Lani lilakho ukusithumela eyenu imbono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemidlalo lamhla uEzra Chisa Sibanda uxoxa lomdlali wenguqu owake waba lodumo edlalela iqembu leHighlanders uNesai Moyo owayesaziwa ngegama lakhe lokuthi Super.
Unetsayi Moyo wayethandwa kakhulu ngabalandeli bebhoso esedlala leli qembu. Yena ke udabuka kontathu ziyathunqa.
Mina ngizalelwe eMakhokhoba koBulawayo. Ngikhulele khona ngafunda eLodge Primary School, ngathi ngayenza secondary school yami eMzilikazi. Ngaqalisa ukungena kuHighlanders kuma juniors ngi under 13, under 14. So nga progressa from there. Ngangena ku first team since 18 years. Siyadlala ku Highlanders.
Zikhona yini inkezo wazamukelayo ngesikhathi usadlala Moyo?
Sathola i BAT Rose Bowl. Sathola le Independence, sicacise ukudlala Independence ngeminyaka yabo 85 khonapho. Ngathi Independence was the big cup engayithola.
Igama lakho elithi Super labuya njani? Kwakunjani usadlala ibhola Super?
Ibizo ngaliphiwa ngama supporters kahle kahle laqala kwama colleagues ethu uRoy lo Madinda. Yoba class uthi ngisupha and then laselithatha ama supporters abi balikhulisa. Yeke kudlaleni kwami sibili kula ma players ayenzima ukudila lawo. Ngathi kakhulu uBoy Ndlovu was a one of ama wingers ayehlupha ngoba waye speed esikhulu kakhulu.
Asikhangele umdlalo wenguqu wakulezi nsuku nxa uqedanisa ngesikhathi nalisadlala netsayi.
Kulomehluko kuthiwa abanye bathi ukutshintsha kwezikhathi. Thina sidlala i-aim yethu yayiku-entertaina abantu. Abantu bakholisa ibhora la nga singaphuma sidliwe kodwa babona ukuthi hayi bekudlalwa la kwakungala mali and sasidlalela i-entertainment lokuthanda ibhora lathi sasidlalela ukuthi ngidume nje ngibe ngunetsayi ngibe ngusuper ngitholelelo bizwe libizwe. Kwakuyinto eqakathekileyo akusafani lakhathesi sokungumsebenzi bafanele laba. So kule nto eziningi ezi-aplayayo ezelebha lani kuyatshintsha into zahamba zatshintsha njalo.
Kukhanya eZimbabwe abake badlala ibhola ezingeneli phezulu abakho ekukhokeleni umdlalo wenguqu.
Okunye ngingathi maybe ukuthi abaningi bethu siyesaba ukungena ezikhundleni lezi maybe sesaba i-challenge especially team enjenge-Highlanders. But kuyabe kufunakala ukuthi lathi senze ama-courses awe-administration ukuthi singene ehofisini. Akusikho ukuthi nxa wadlala ibhola sungangena nje ehofisini. Kuyabefuna ukuthi la ube kwazi ukuqeqeshe entweni zoku-administrator because kuningi okunye ozahlangana lakho okungafanani lebhola we-administration ozahlangana lakho. Kodwa kuhle nxa ule administration ungumdlali webhora uke wadlala ibhora uzabamba ngcono kulabanye ngoba wena wazi indawo zonke zombili.
Unetsayi Moyo kulezi nsuku ngumphathi wabafana abadlala iHighlanders Poso. Ikamela ngu-Ezra Chisa Sibanda weStudio 7.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ikhansile yakoBulawayo ithi isicubungule okuningi okuhluphayo kulelo dolobho okugoqela ukusilela kwamanzi, ukungahlanzeki kwedolobho kwezinye indawo, lendlela izikolo zekhansile eziphathwa ngayo. Yasidinga isisombululo kulokho. sizwe eziphathelane lamasiko abasakhulayo ezokholo lezemidlalo kuwona lo umsakazo wenu we-Studio 7. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abanganelisanga ukulalela uhlelo lwethu lelakho kuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga, ngisithi asidibaneni njalo ukusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.